Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 uGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Asondaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwa kuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abamele ibandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise kugeto olozayo. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina helicopter. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Isalele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edala lephalamende ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-nomination court ngoNhlangula. Ibandla le-CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC namanye amabandla baphanyeka amaphepha awo isikhathi esijayele, ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali uSichitha Mfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga e-Courtney Park kanye kamnumzana Raj Moti eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha ebelimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TBC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwendaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Asondaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esikuthi Electoral Act awulandelwa kuhle ngoba nominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le court ngisho le judgment akulani lezombangazo kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli ye-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Jamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungwini obukhulu.
Bangikhuphile lami. Yingcekeza nje le yidoti kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe i-free fair play, fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu uChapaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi nge-judgment esikhiwe i-court namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumelanga lifakwe emaphepheni ama-candidates ama-elections ka-2023. Okwamanje sisamelele ukubala i-judgment ngokugcweleyo ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
UNkosazana Fadzai Mahere esikhulume sebandla le-TBC uthi bazaphanyeka udaba lolu edale le-Supreme Court nesiphangiphangi. Kasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu nabakubandla le-TBC asebekhijiwe kugeto lwamalunga edale lephalamende bemele ibandla leli. Idale le-Supreme Court lilahle isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancintise kukhetho lukamongameli. Wamisa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza ukuphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court eHarare namhla ulahle udaba le-TBC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga uma double candidates. Umnuzana tinyaze zindo ligqotabe elimele abalithumelayo 14 okuthiwa ngama double candidates.
Kondileyo ngwadabukanyele ukuthi umthetho uthini? Umthetho uyiko konoku akusebuyele emuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yamandla leTriple C umnuzana Johnson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini. Ukuvota singaso zisikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abambili.
Igqota lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination board ngakho sebephumile ekhethweni okusho ukuthi ibandla lezalupheu selizangena ngelikhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangelamaphathi amakhulu angakhonsesta ukudlala abantu bazinu kamagwaba sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufakela amaphepha ufayela nge-last minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla leZANU PF lalile ukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyebhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayathitshimba bethi sebenqobile. Ngimele Studio 7 ikamera ngenza Chisa Sibanda.
Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usenike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelikopter. Abamele uhulumende babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indizamtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. EleZimbabwe lathenga indizamtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo eleRussia lithi lizanika eleZimbabwe, ele-Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esuka inkulungwane ezingamathumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. EleRussia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu ingqoloyi lokunye kule Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi uzokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluza kuqhutshwa mhla ka-23 wabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa iningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisi Yamkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe leZANU PF.
ZANU PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musanube hoyi, asivukeni makhomrade, asivukeni akugezi, akugezi bomama, sambeni kwaDlamdima.
Unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eTsholotsho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziyo embili ngiyaziyo eZANU PF oluhlaza lowe-Triple C olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi iZaphu igwinywa iZANU.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
IZANU PF ihlezi ukhetho iLurobha njalo. Manje sineqembulele abathi iTriple C elibonakala lilamandla amakhulu. Lizonqoba ukhetho kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba okhetho laba phambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe othi bandla lakhe lezanu PF lizanqoba mgceke hathi ngokuqilibezela esithi umgokheli waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangele imisebenzi esiyenziwe ngumongameli uEmmerson Mnangagwa ugetsi uselungisisile Robert Capre Mugabe International Airport isiqhelisiwe uphakamise indlu yepalamende entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla lezanu PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona i-CCC engathi izohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa engcindezini sebetho ukuthi ku-enough abakubonile lo buhlungu ababuzwayo usegazini.
Umnumzana Bongani Mathe umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta ukuthi isimo siyimalini namhlanje kudalwa ipolitiki. So umuntu ongasondeziyo politiki, ipolitiki yona iyamsebenza njani. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibekwazi ukuthi kwenzakalani elizweni elezi-participate ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka lama-politicians kuyawenza enze umathanda ngoba yibona ukuthi abantu abalandayo.
Baningi-ke abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Iningi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe-World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi, njalo kuhlolisiswa impumela ye-State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights. In terms of health, education, employment, it's about individual choice.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Michael Mpala uyakusekela lokhu.
Ngoba nanxa yethetho ibuye kithi lami ngimthetho wabuya kithi kusho ukuthi laye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lonkosikazi wami sikhulume sodwa sikwazi ukuthi abantwana esizabafuna kumtshado wethu bangaki, njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili. Ngoba ngiyakwazi ukuthatha umuntu oyeyunivesithi aqede i-degree lakhe aqede ezinye imfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi siba nayo mama laba la sikhulume labo sibabone singaphonga ukuthi ngoba mina yimi ubaba so mele ngibe labantwana abayi-5 babayi-10 yini ngakakhuluma ukuthi hayi mina baba ngifuna ukuthi at least ngomnyaka ongaka ngibe labantwana babo.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukazulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele zindaba, ngoba lezi zindaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla sekhomishini ye-Zimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke ukuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende uphinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula. Uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa, lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikazulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakweleNiger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bozoum ngabanye babo. Elefrance lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kweleNiger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele-Australia lakwele-New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, eleNigeria linqobe ele-Australia 3-2, kwathi ele-Portugal lanqoba ele-Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edala lephalamende kobulawayo oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokheli webandla le-CCC uNumzana Nelson Chamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga alitshumi lambili 12 avuka kubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla le-ZANU PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Mfotho Mlalazi okubandla le-CCC lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokuswelakala kwenhlanhla sesifike kwi-situation e-worse than ekaMgqabe. UMgqabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvaleli ukuthi kumle ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenza ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-shot esivele siwazi ukuthi a-captured ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajaji abasala benikeza izimali nguhulumeni, mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo adliwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khona poba moyo
uPhotho lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu, kodwa is speaking from the position which is uninformed. Yebo, naye sekakhutshiwe ekhethweni akusiko ukuthi bayazondwa, akusiko ukuthi abathandwa, ngoba phesimele eqinisweni ama-conscience lawo abantu laba abakhuphukhethweni kusukisela kuphoma esinye ye-MDC esike sayowina kanye silo modi bazowawina futhi kuyi-by-election. Significantly awakho significant ama-conscience lawo, ngoba noma ebe-contesta noma kathi nga-contesta i-ZANU PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu. Ubaba uPhotho lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele ngakiwe. wabuthamisa nge-strategy sakhe lekuthiwa i-strategic bid. Ba-appointe abantu abakhangela ama-nomination form. Baba bababili, baba bathathu, baba baningi. Kwafika sekule confusion. Ngapha kobulawayo ngokwazi kwami kulendoda okuthiwa ngumbuso Fiso, nguye kade kuthiwa yena ngelastability kakhulu, i-signature yakhe ikhona evek. But the reason why ithole ukuthi kuma-constituency amathathu azokuthola ebe lama-double candidate. Amanye asayinelwe ngumbuso, amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akhe ijabulile. So benze njalo laba abantu imithetho is very clear. I-nomination singabhala 4 o'clock. It cannot accept anything. Bona wethu still 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the decision time ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe ngakho. Abanye basubmite after abanye ngamathuzane. But the electoral act is very clear. Inomination court ivala ngo-4.
Yes, kuba ngumlomo
ngo-4. Ngokuthola ngobulawayo ungathola ukuthi abathathi lidanga ama-provincial councillors. Ngoba bonke babemelela ishanisa ukuthi a-accepte ama-councillors akhe. Waze waqeda ngo-4. Bathethele kudala kunomination court bekungama-7-8 kwakuleli. And those papers were being defatally detective abangakayamukeleki.
Yes, kuba ngumlomo khonapho baba Moyo, baba Mlalazi kuthiwa ke ukhophe lukini la.
It's unfortunate ukuthi iZANU-PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela. Asitele nini njalo kuzeka. I-Electoral Commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyeshaya u-4. Umlungisi Moyo uyazi sike saba sokuso kukhetho. Amaphepha akho ungawasubmitha ezethu bawahlole ukubana ami kahle yini. Bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bathi ukuthi hambe olungisa lapha as long as siwasubmithile or as long as siphakathi e-court u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa ngitho lakhonapho even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6. Labo bantu abavele sebe inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka. I-polling station ingaziye valwa even before and day as long as labo bantu belokhu bekhona kuthi permissible law. So iZANU-PF as we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kube hamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba. So ke inqumo lesi se-High Court abantu beZimbabwe general basibhekile njalo ibanga le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila. So abangajabuli sabakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni i-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo, ngena khona baba.
Ngiyamuzwa angina bengingathi ukuthi siyajabulela bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abaluthole lisuke emakhodi kalube yisifundo bona balibandla elingenama-structure yikubona manje ma sikhuluma ngokulawayo kulokho kuthele ama-candidate amakhadi omunye ngowentumbane omunye ngowephumule omunye ngowempophoma something sokuthiwe labo bantu labo ngabe-TPC labo babefayele amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kuyobabukho ukuthi no i-submission yakhe isoleke ukuthi nxa ungasubmitha a defective nomination as long as it's still the same nomination and effectiveness about 100 correct they are minor. Into a signature is a matter because that's what defines ukuthi ngowaliphi bantu. Bona bathi bebuya babebuyeza amaphepha asayinwe laba ababefike ngo-4 ayesayinwe ngumbuso kanti be-court kwase kubuyeni a new arrangement. So literally kabala they have to go and press paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC besoxa le-Studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana asebenza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthetho ndaba waphezulu owe High Court wele Botswana wanqumanya kenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship kodwa le Botswana la kuphisa lokho laphanye ka udaba lo lemthetho ndaba ophezulu owe Court of Appeal abamile le Botswana abasanda kwethula umbiko othi abasaqhubekeli phambili ngodaba lolu lokho kusho ukuthi okwethulwa ngumthetho ndaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni lokho kube izindaba ezimnandi kobadabuka ez abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe njalo abantwana abalabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21 umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo enyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizen
Tela leli siyalithokozela kakhulu kutshengisela ukuthi ihulumende eBotswana ihulumende yazi ngelungelo labantu ezwe labantu ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho impilo yakho ayisaphindi ifane lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili elinye ulibambe ngapha elinye ulibambe nga uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini
uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emahofisini achiyeneyo kudingwa usizo
izithupha zami zeBotswana angilazo ziziqakatheke kakhulu zonke zisebenza okufananayo lebantwaneni akusasihlukuluzi kangako ngoba besiba lo msebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi amanye uzufe ungawaqedanga
unkosazana Sindiswa Sibanda isizalwane seZimbabwe odayisele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhanyelwe abantwana
ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2 ngazalelwa eZimbabwe ngumuntu weZimbabwe but ngihlale lapha eBotswana for 25 years abantu abami bazalelwe lapha so kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe bahlezi lapha kuhle kumnandi kodwa ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi kuhle ezweni leBotswana bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe bayihlale eZimbabwe
umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship
nxa i-government yeBotswana sithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GT namaZimbabwe he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe laseBotswana it can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sekuyele ekhaya kumbe nesedecide ukuthi ngelapha awusahambi kahle sekudecide ukuthi ehlala kwelakini kube lula kuye
okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana umnumzana Sifa Sithuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo
silabaningi lapha asebethethe lapha asebethethwe lapha bayathola ukuthi umuntu wakhona se uyafisa ukuphila indawo zonke abantwana bazalwele lapha labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke ngoba yabungakwazi ukuthi impilo yangaphi so iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba ngumTswana
omele iZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika 2013
what it basically means is that all those with their children born here will not have the troubles of going through
lokhu kutsho ukuba abana bantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha ngitsho labazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo
eBotswana lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le dual citizenship lokhu kumunye thwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka 2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe iningi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba izalwane zamazwe afana Botswana, South Africa, Bilitane, Melika, kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singakagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. umthethondaba we-High Court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga bencintise ukhetho. Sigqiba lapha kuhlelo lethu oluvalisayo. Umthombo sithemba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.